Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga ujonga kanje miri osethulele indaba ngolimi lwesishona olamukelayo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 Mpandula 2022 ngugeno kumete Saidi. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu esikubone kungena kuma-akhawunti ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalisi asisakwazi ukuthi waye engasizweli.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kusukela mhlaka-26 Mpandula nxa umqathi engengezelelanga iholo lazo.
Usehlukanise abantwana bakho uhulumende okokuthi lanxa esebathuma ukuthi banisukuma uye emagrosi umntwana kumele alabhulizane.
Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama-allowances zamakhansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula okungamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kuliviki kuwoza Friday silomculi u-Ishmael Mubingi owazakala ngegama lokuthi ngulitshe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulu msakazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zihlangene namhla zakhulumisana ngodaba lweholo ezithi liphansi kakhulu okwenza ziphile nzima. Lumhlangano uphumele nyathela lokulobela uhulumende ukumazisa ukuthi nxa engagcwalisisanga isithembiso sokwengezelela iholo, izisebenzi zizakhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ye-Federation of Zimbabwe Educators Union, i-FOZEU, yeyinye yenhlanganiso ezingene umhlangano lo owenzelwe emahofisini awe-Public Service Associations Building aseHarare. Ingxoxo ibigxile kakhulu ngokwephulwa kwesithembiso sokwengezwa kweholo okwethulwa ngumphathintambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, ngenyanga edluleyo. Kuvunyelanwe ukuthi uhulumende kumele abhadale iholo elathenjiswayo mhlaka-25 Mpandula. Bathi njalo mhlaka-26 Mpandula izisebenzi zonke zizakuma ukusebenza nxa leso sithembiso singagcwaliswanga. UMnumzana Goodwill Taberera obambele unobhala wenhlanganiso eyeZimbabwe Teachers Association, iZimta, ulandisa ngempumela yomhlangano lo.
During the meeting, we decided to talk only about the cost of living adjustment as promised by the two ministers. We have said we expect the minister to honor his promise even before the end of September.
Besikhangelele ukuthi kuzalungisiswa indleko zansuku zonke ngemva kokubana umphathintambo esithembisile. Emhlanganweni sikhulume ngalokho kuphela njengokuthembisa kwabaphathi bezisebenzi zikahulumende kanye lobona ngokuhanjiswa kwemali uProfessor Mthuli Ncube. Amalunga ethu belokukhangelela ovumelekileyo njalo sebebolekile bekholela kulokho okwakukhulunywe ngumphathintambo. Ngalokho thina sikhangelele ukuthi umphathintambo ame ngezithembiso zakhe.
UNkosikazi Nomsa Ndebele, omunye wababalisi, uthi udane okwamagama ngokungagcwaliswa kwesithembiso sokwengezelelwa iholo ngumqhatshi.
Lokhu esikubone kungena kuma-akhawunti ethu kusimangalisile kakhulu ngoba uhulumende wayesithembisile, kodwa njengababalisi asisakwazi ukuthi waye engasizweli. Khathesi sesilinde abasimeleyo ukuthi betho impumela yomhlangano lokuthi kumele senze njani ngemva kwalowo mhlangano.
UMnumzana Kabangani Ngwenya, umphathisikolo weManasa Primary, uthi uhulumende akatshengisi isifiso sokunakekela izisebenzi zakhe.
Lezi mali eziholwa ngama-370 kutshengisa ukuthi ukudelela kukahulumende. Khathesi ababalisi bayehluleka ukubhadala i-school fees. Lokho kwenziwe nguhulumende kuyenyanyisa, njalo akutshengisi ukuthi labantu yena ngokwakhe ufuna nje ukuzenzela okuthandayo okudlala ama-civil servants.
Uhulumende uphiwe iviki lamalanga amabili ukuba akhuphule iholo lezisebenzi zakhe. Ngaphandle kwalokhu, izisebenzi zikahulumende sezithe ngeke zanelise ukuya emsebenzini kusukela mhla ka-26 Mpandula. Lokhu kuvele kumhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwenhlanganiso ezimele izisebenzi zikahulumende lomqhathi ngemva kokuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube engagcwalisanga isithembiso sakhe sokwengezelela iholo ngenyanga kaMpandula. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mazima, kodwa wachaza ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivumelwano esifakwayo. Wathi njalo umphathintambo ukhangele ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingwethi ezicubungula ezombusazwe lababona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi kulesidingo sokuthi kuhlaziywe indima eyadlalwa ngababona ngokwethulwa kwezindaba ngesikhathi kusenzakala isigaso mbhuqazwe oweGugurahundi eleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse lapho kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000. Kungalesi sizathu ezinye zalezi ngcwethi beziqoqe ingxoxompikiswano enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi kuchasiswe kabanzi ukuphatheka kwentatheli izindaba lapho kusethulwa ngeGugurahundi. Kodwa lingxoxo icine ingasenziwanga izolo, idluliselwe phambili ukuze yenziwe mhla ka-22 Mpandula. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lelinye yengcwethi ezinxuswe ukuchasisa kabanzi ngalolu daba kulinkundla, usikhwica mfundo Admo Xolani Chuma owekolishi le-Bristol eBilithane njalo owakaba intatheli izindaba eZimbabwe.
Uhlelo lwethu lulungisayo lumayelana ngendaba yeGugurahundi alusenzakalanga kodwa izolo kuTwitter because of i-connectivity ibingangeni kuhle, but sebe plane abafana ukuba ilungiswe for next week nge-Thursday same time. Into nje sifuna ukuyikhangela lapha nje nginika i-public lecture, abathi i-public lecture njengoba mina sebenzela one of the biggest universities in UK lapha, we thought we can use that profile to seek for justice yabantu ababa ngama victims. Ngiyathemba indaba ye yokusika for justice you understand that.
Sichasisele ichuma.
Ulemunye usikhamfundo kuthiwa ngu Priscilla Heiner. Uthi yena akulalizwe emhlabeni elaba le history ye injustices ze torture lokubulala abantu. Elake laba right abantu bangakhulumisananga kungabanga le justice. Kungabanga le redress zezilonda zabantu. So sizama lathi ukuba silungise, asikhulumi ngendaba yeGugurahundi ukuhlokoza abantu ngoba ngiyazi ludaba olusensitive lolo, but sikhuluma ngendaba yeGugurahundi indlela yokuba abantu silungise ilizwe lethu, abantu bakhulumisane kahle ngoba ilizwe nxa lingalungiswanga kahle into enzakalayo ukuba i-economy yelizwe kayiphumeleli.
Lapha sikhuluma ukukhumisana umlotha yini?
Khulume ngokukhumisana umlotha as such, ngoba indaba yeGugurahundi injustices ezenzakala eMatabeleland zi well documented all over the world. Ungiloba ungakhangela kusiya kubo Rwanda, imuseum eRwanda, iGugurahundi ilisted as one of the genocides of the world, but yet ayikaze ama victims akho. Nikhuluma ngabantu ababebulawa, nxa bebulawa batshelwe ukuba ubulawelwa ukuba lindebele. Nikhuluma ngabantu ababequnywa indlebe, bequnywa amalitsi batshele ukuthi sikwenza lokho ngenxa yokuthola indebele.
Kuyini-ke elizama ukukwenza?
So into esizama ukuyenza lapha yikuba kube lento loba enjenge-truth commission. Kungaba ne-truth commission, i-truth commission e-independent from i-government. Kungaba ne-truth commission ene-independent from i-government. Loba ine-truth commission engaranwa yi-United Nations because of i-political landscape yethu yaseZimbabwe. We might need a bigger and global institution. Ngoba thina ngokwethu amaZimbabweni sesithengisile for the past 42 years ukuba kasi kwanisi ukuba sizilungisele thina sodwa. Because sihlala in a global village, sihlacela uncedo loba eSouth Africa, loba eMozambique, loba eSadak, loba eUN, ukuthi si-addresse indaba yeGukuround. Indaba yeGukuround, why kumele i-addresse? Abantwana abazalwa eMathebeleland have not fared well ngenxa yokuba iGukuround is injustice, intergenerational. iGukuround was socio-economic in design. Wakhangela ukuba iya-affecta abantwana ngendaba zefundo, babanye baba zintandane bafelwa. So yinto okumele i-addresswe, kube sibe ne-public conversation, yiyo lesizama ukuyiqala manje.
Usikhwica Mfundo Admore Chuma, isizalwane seZimbabwe ofundisa ekolitshini leBristol University, ubexoxa leStudio 7 ngocingo eseBhilithane. Zana Daniel Molokele, ilunga ledale lephalamende likubandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi abadabuka kwele China abemba okutshiyeneyo eZimbabwe benza okungekho emthethweni. Uthi bemba amalahle endaweni yokufuywa inyamazana zasendle, basusa abantu emzini yabo ngenkani, njalo ababhadali izisebenzi iholo elisemthethweni. Umulokele uthi bakhahlameza izakhamizi eDinde lapho abaphanda khona amalahle emathune nabo khokho babo. Uthi uzasebenza labanye bakhe abakunhlanganiso ye-Interparliamentary Alliance on China ekuzameni kulungisa konke okubi okwenziwa ngabadabuka kwele China abemba okutshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Asanelisanga ukukhuluma labesigodlweni sakwele China eZimbabwe ngoba bengaphenduli omakhale khukhwini. Umolokele onxuswe ngabakunhlanganiso ye-International Republican Institute kwele Melika uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Lapho engivela khona ewange emalahleni sithwele nzima ngamaChina, abalambeko, abahloniphi, bayasidelela. So badelela beze bevule imigodi yamalahla phezu kwamangcwaba abantu abadala bethu, badelela beze bezame ukuvula umgodi wamalahla ewange National Park ngendlela esiyihlonipha lokuyiqathekisa ngayo ewange National Park bona bafuna ukuvula umgodi wamalahla. So thina sihlangane labanye ama-parliamentarians abavela kwamanye amazwe, over 30 countries. Mina ngirepresenta ama-parliamentarians. I was the only one that ngiqosiwe from not just Zimbabwe but from the entire Southern African region. So I was a delegate representing in Southern Africa. Ngikhulumela ama-parliamentarians across Southern Africa ngendaba yonale ukuthi sikhathele ngama-China, sikhathele ngawo.
Kodwa lingenzani ngakho njengoba kukhanyangazani uhulumende uyabasekela phela ngokweza kwankona?
Siyazi ukuthi uhulumende okhona kulezi nsuku ezanu-PF usebenza nama-China. Le Zambia uhulumende kade khona e-Patriotic Front besenza nama-China, kodwa i-opposition ingenile enyakenye kathesi asethwele nzima eZambia. Lathi sikhangelela ukuthi next year eZimbabwe i-opposition izanqoba and i-policy yethu on China will change. Okwamanje sizasebenza namanye ama-parliamentarians, sesivulile i-WhatsApp group sifuna ukulauncha i-IPAC eZimbabwe. So sokunamanye ama-MPs laba abalendukezo lazama-China kuma-constituents abo. So siyahlangana as-parliamentarians eZimbabwe sisebenza ndawonye ukuthi silwise i-China. Also, ama-parliamentarians e-Africa sesiqalisile i-platform yethu i-IPAC Africa Forum. Lapho siyabe sihlangana sivela e-Uganda, sivela e-Kenya, sivela e-Tanzania, sivela e-Zimbabwe, e-Nigeria. Sisithi kasisebenzeni ndawonye ukulwisana lama-China. Ukwenza ukuthi ama-China ayekele ukudelela abantu abansundu, ayekele ukudelela i-Africa, ayekele ukuhlukumeza abantu base-Africa. Yindlela esiyabe sisebenza ngayo sisiya phambili. Siyasebenza nabanye emagumbi amanye omhlaba ukuthi ni ama-parliamentarians e-America, e-Europe, e-Asia, e-Latin America, wherever they are, sisebenze ndawonye ukuthi i-China iqalise ukuhlonipha abantu ikakhulu ama-local communities. Mayisenza ama-foreign policy strategy nama-investment strategies.
Umnumzana Daniel Molokele, lilunga ledale lephalamende, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Washington DC. Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama-allowances zamakhansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula okungamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kodwa kulamanye amakhansila athi kasikho isizathu sokujabulela okwenziwe nguhulumende. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso sivezwe encwadini elotshelwe omeya labagcinisihlalo babomanisipala ilizwe lonke jikelele ngabogatsha lwentuthuko yembuso yezabelo yasayinwa ngunobhala wayo mhlaka 14 kuyonale inyanga umnumzana Zwinechimwe Ruvinga Churu. Ukukhuphulwa kwemali yama-allowances yamakansila nguhulumende kuza ngesikhathi uhulumende munye esithi akalayo imali yokungezelela izisebenzi zakhe. Kodwa amakhansila akhulumisane le-Studio 7 alembono ehlukeneyo ngaleli nyathela. Abanye bethi akubajabulisi lokho njengabameli bakaZulu kubomanisipala. Omunye walabo kungomela uZulu kuward 37 emzini weKhuwazana East eHarare ukhansela Jason Kautsa.
It's a mockery to the local authority. The central government, they forgot the councillor. Doesn't matter the councillor is from opposition or from the ruling party, but a councillor has a key role to play in the community, so he has to be given a better remuneration at the end of the month.
Kuyinsekisa kubaphathi bendawo. Uhulumende usekhohliwe ngokhansila laba. Akukhathalekile ukuba lo councillor uvela ebandleni eliphikisayo loba elivusayo. Ulendima enkulu ayidlalayo emphakathini njalo kumele atholiswe imali engcono.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS bathi kuyethusa njalo kuyabathukuthelisa lokho osekusenzakala uhulumende esengowanelisa ukutholela olunye uhlangothi lwakhe imali yokwengeza iholo kodwa esithi akalayo nxa sekuyizisebenzi zakhe. Isikhulumeli se-RTUS le umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Kuyasethusa thini ukuthi uhulumende omkhulu i-national government uyayizwa isitayela mali kodwa nanku lapha isitshengisa ukuthi local government ibeka umgoqo wokuthi ukhansila umuntu ohole i-allowance ahole 115,400 and something dollars ngapha isisebenzi sabo kuhulumende umbalisi oyenza umsebenzi omkhulu uhola 30,000 njengesalari.
Ukwenza kwahulumende lokhu umoyo uthi yikuxabanisa izisebenzi zakhe.
Khonoko kuyizinto okunjengalokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Uhulumende uphila ngokutshontsha ngoba kuyasitshengisa ukuthi izimali zikhona kodwa nxa bezitshontsha zisala zikibo. Usehlukanise abantwana bakhe uhulumende okokuthi lanxa esebathuma ukuthi banisukuma uye emagrosi umntwana kumele alabhule izandla.
Kunje umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula amazwi akhe emhlanganweni wamalanga amabili wamakhansila leziphathamandla zikamanisipala lapho aveze khona ukuba sebezovunyelwa ukuthenga izimota phandle kwelizwe amakhansila engahlawuliswa umthelo weduty lapho zingena elizweni. Kodwa ukhansila kaward 16 edolobheni leHarare umnumzana Danford Ngazure ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi kasikho isidingo sokuthakazelela lokho ngoba kungayisikho abakungenela kulezo zikhundla esithi kumele kuqakathekiswe izakhamizi hathi bona. Ungaziwore uthi ufuna uhulumende alandele lokho okuthiwa ngumthetho atholise omanisipala leyo mali eyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% ukuze banelise uqhuba imisebenzi esiza uZulu. Omeya labagcinisihlalo babomanisipala sebezothola imali engange 138,575.40 yakuleli yama-allowances. Abasekeli babo bona bezotholiswa engange 127,027.45 kuthi abagcinisihlalo bamakomidi kamanisipala bona bezotholiswa engange 120,098.68 amakhansila wona esezotholiswa engange 115,479.50 kuyimali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Okwamanje wothi sizwe udaba oliveza imbono kahulumende wele Melika.
Lapha kuthi
uNelson Mandela lusuku lweInternational Day of Democracy. Lesi isikhathi sokuthi kuvezwe ubuhle bokuba lohulumende okhululekileyo njalo ngokubhekanela uZulu ozama ukuzibusa emhlabeni wonke jikelele. Usuku lolu lunanzwe lonyaka phansi kwesihloko esithi Freedom of the Press. Ngesikhathi kulabantu abazama ukuvimba ukuba kube lohulumende kaZulu, kuqakathekile ukuthi kukhululeke imisakazo, amaphephandaba lokunye okwethulwa khona imbiko etshiyeneyo. Ukukhululeka kwakho konke lokhu kwenza ukuba kuvikelwe uhulumende kaZulu ngoba kulakho ukuveza ubukhohlakali, ukuvezela uZulu imithetho emihle lemibi, ilungelo loluntu, kube lokukhulumisana phakathi kwabantu njalo lokukhuthazana ukuba umuntu lomuntu akhulumisantando. Kulakho njalo ukuveza izenzo ezimbi zababusa ngenkani ezinjengokufuna ukuthi kuqhutshwe ukhetho olungaqondanga labazama ukuvimba ukuthi uZulu akhululeke uma efisa ukuvota lokwenza okunye okulenjongo yokuthi kube lohulumende okhululekileyo. Elemelika likhuthaza ukuba kube labohulumende abakhululekileyo. Lokhu kuvezwe ngamazwi kamnumzana Anthony Blinken okukhela uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UBlinken uthi ukuba lohulumende okhululekileyo kutsho ukuthi abantu balamalungelo okwenza abakufunayo njalo kuvimba ukuthi kube lobudlwangudlwangu. Uthi uhulumende okhululekileyo wenza ukuthi abantu bonke bejabule bezenzele esantando. UBlinken uthi ukukhululeka kukaZulu kutsho ukuthi abantu balwisana lababhekana lakho bendawonye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende kaZulu omele uZulu wenza kube lengqubekela phambili ukuphumelela kwabantu njalo kungabi lempi zomvukela. UBiden uthi ukuba lohulumende kaZulu akutsho ukuthi konke kuhle. Uthi kuyasetshenzelwa kakhulu ukuthi kube lohulumende okhululekileyo. Uthi ngakho lokho kuqakathekile kakhulu ukuthi kube losuku lwe-International Day of Democracy.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi uIshmael Muvingi owazakala ngegama lokuthi nguLitshe. Yena ke ucula umdumo wakhe awubiza ngokuthi yiMix Masala. Asizweni exoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisasanda.
Kwemagula kulinywa,
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 kwemasila kudliwa,
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 uyangithanda mina,
uyangithanda.
ULitshe udume kakhulu esenzana igido yesintu lamaqembu athiyeneyo. Uthi sekubona kufanele ukuthi la yacule imiculo yakhe yakulezi nsuku ehamba yedwa, yekela sizwe imbali yakhe.
Ngizelwe emulini yabantwana abangu-4, amajaha amabili lamantombazana amabili. Mina ngiyi-second born kuleyo muli. I-primary education yami ngayenza Robert Redgold Primary School, ngasuka ngasenziya ku secondary school eMilton High School lase Inyanda High School. Umculo wami ngubiza ngokuthi yiMix Masala ngoba kuhlangene amajenre ahlukeneyo. Ufuna ukuhlabela ukuthi vele uhlabela ngiyakuthanda, into engiyithandayo. Njalo ngithanda ukuthi lapho ekuhlabeleni kwami ngifundise njalo ngithokozise abalaleli ngengoma zami engiyabe ngizicula. Ingoma zami is entertainment. ziyajabulisa ngapha zile mfundiso. Mina ngisebenza lo Joseph Ngubu, lo Desmond Ntini abayibo manager bami ku Litshe Music. Ngiqale ukuhlabela ngomnyaka ka 1994 lapho ngasebenza khona leqembu isadalala amajeyete. Asebenza leqembu lesiyaya arts. Ngiqeda lapho ngasebenza leqembu umkhathi theater works okuyikho engisebenza khona lamanje. Abalaleli abafuna ukuthola ingoma zami, mina ngitholakala kuma social handles ku Facebook Litshe Music, ku Instagram Litshe Farmers, njalo la ku WhatsApp ngiyatholakala kunombolo zami ezithi 0779 66 70 96.
Unqinisaka kwezomculo njengelitshe uLitshe ebesikwenziselayo kuhlelo Hoza Hoza Friday. Balaso nemnandikili lonke igama ngu Ezra Jesus Band.
Kwemagula kulinywa,
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 kwemasila kudliwa,
kwemasila kudliwa,
kwemasila kudliwa,
kwemasila kudliwa.
Kwemasila kudliwa,
kwemasila kudliwa,
kwemasila kudliwa,
kwemasila kudliwa.
Uyangithanda mina,
uyangithanda
ngoba inyanga iphelile,
ngoba inyanga iphelile.
Uyangithanda mina,
uyangithanda
ngoba inyanga iphelile.
Good Life Talk namhlanje sikhangela okwenziwa ngabe China kwele Zimbabwe. Iningi likhala ngokuthi abaphathi kuhle izisebenzi njalo bayakhuquluza umnotho welizwe. Singeke sihlukane zihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 26 Mpandula nxa umqatshi engengezelelanga iholo lazo. Sizondisa abanengi isaziso sikahulumende sokwengezelela imali zama allowances zama kansila elizweni lonke ngesilinganiso esedlula ngamakhulu amathathu ekhulwini 300%. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi Ishmael Mubingi owazakala ngegama lokuthi nguLitshe. Belilalele umsakazo eliwulethelwe iStudio 7 Voice of America. Sisakaza siseWashington DC kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.